ngivumelana naye kakhulu ujaji ngoba eZimbabwe lapha kasilawo umthetho othi ubhadale imali ku-e-sport fine. Into eyenzakalayo ukuthi nxa amapolisa athe akumisa emgwaqweni abone ukuthi ulecala bakuchasisele icala lakho ube subatshela ke i-address yakho ubanikele license yakho babhale lawo ma-details. Kakumelanga bakubhadalisa imali kwambi, kumele bakunike ithuba lokuthi uyebhadala within 7 days. Uma-ke ungumuntu weZimbabwe ule address kakulamlando ukuthi ubhadale khonapho. Umuntu obhadala i-sport fine umuntu osuka kwelinye ilizwe njalo ekhosa edlula futhi esiya kwelinye ilizwe ngoba kungaba nzima ukuthi imali yelizwe siyithole kodwa hatshi isakhamizi seZimbabwe.
Njengamalunga edale lephalamende yini elibumba umthetho, kungani belikwekelela kusiya phambili lokhu likwazi ukubanaka kukho emthethweni?
Njengoba ngatho ngelanga lamakhefa ungibuza laphana ngithi ngihambe ngemota encane abangayijwayelanga okuthiwa yi-Toyota Allion encane bangimisa. Thina-ke eZimbabwe njengama-members of parliament kabasimise emgwaqweni inamba zemota zethu balazo plus lama-speaker lana esingena ngazo sipake ephalamende abasimisi lolo hlupho ikaningi asihlangani lalo njengama-member of parliament. Yikho-ke izakhamizi eziningi ngenxa yokuthi amapholisa ayahlupha akuthathela isikhathi sakho xa usemgwaqweni umuntu kwesinye isikhathi uyake bona kungcono ukuthi abhadale i-fine. Plus ungakhangela futhi nxa ukuya ne-justice court la amancane kuhamba kokuphela ekhoti uzokuthi icala lakho liyaphosponwa icala lakho likuphospone. Yikho abantu beZimbabwe kuyabaconula kakhulu kube lokhu esiye ekhoti ephinde siye ekhoti ubona kungcono ukuthi ahle acedelane lakho. Yiyo ibala abalisebenzisa ukuthi hhayi ngangcono mina ngicedelane lakho amapholisa ayahlupha. Amapholisa-ke alaleli alobukholo kakhulu sibili ukuthi ungazuwatshele njengoba sikhuluma nje kanje abantu babobukholo sibili okukhulu ukuthi nxa umuntu angaba lesibindi bathi bhadala ayala ukubhadala ilanga lizilithole bamyekele.